Isabelo sezantsi emaNdebeleni silabantu abazinkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 356,000, abanelungelo lokuthi bavote ukhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa kunyanga ezinhlanu ezilandelayo, njalo iningi lalaba bantu lisemaphandleni. Okwakathesi sekubhalisa abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amabili lasithupha, 226,000, okutho ukuthi abedlule inkulungwane ezilikhulu lokhu bengakabhalisi. Abantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu, 3,500, sebebiselwe emuva lapho besiyabhalisela ukuvota ngezizathu ezibhalisa ungabi lesithupha. UNkosazana Sikhangezile Ndlovu osuke eDeweni atisa ngomunye walabo ababiselwe emuva, njalo uthi sedelile ukubhalisa ukuvota ngoba kungumthwalo ukuthi athole isithupha ngemva kokubhujelwa ngabazali.
Siyaswela ukuthi senzeni ngenxa yezithupha zonalezi, ngoba ungafika ngale ezithupheni bayadinga izinto eziningi kakhulu. Njengami nginje angilasithupha, ngithi umama wami wathona vele engalasithupha. Banje ukuthi hambe kuya lesihlobo sakho, hambe kuya lesihlobo sikamamakho, mina ngazi umama wami.
UNkosazana Sithembiso Juma layo osuke natisa uthi okunye okuyenza iningi lezakhamizi lingayibhalisa ngumango omude abawuhambayo lapho besiyabhalisa, okudala ukuthi asebegugile bazihlalele emakhaya.
Ngihamba ngisuka kimi lapha 7 kilometers, so mina ngakwazi ukuhamba, kodwa abantu abadala bakwanisi bebelokhu bekhala nge-transport ukuhamba. So abanye bakhalaza ukuthi nga kuyafaka i-PVR nabo eduzane babanesitulo.
UNkosazana Siphiwe Mahlathini uthi okwenza inani lababhalisayo libe phansi yikuthi abatsha kabaluqakathekisi udaba lokuvota, njalo kuyadingeka ukuthi bakhuthazwe ukuyabhalisela ukuvota.
Endleleni evileji nginanzela ukuthi abantu abaningi bezorejistra ukuvota, nginanzela ukuthi abadala la abomama nabobaba bebethinzwa bezorejistra ukuvota, ngithatha izincwadi zisiyarejistra, but olusha nginanzela ukuthi hayi abaningi bakhona abahambanga bayarejistra ukuvota.
UNkosazana Anele Mnyandu yisizalwane seMawabeni esizancintisa ukhetho lwabameli bedalela ephalamende eMzingwane phansi kwebandla leNational People's Party. Uthi izakhamizi azibhalisi ngoba zisethiselwa ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Kulezi kanye phakathi kweMzingwane ezihamba zisethusela abantu, bahamba bethatha inombolo zamaphetshana obufakazi bokubhalisa, betshela abantu ukuthi bazasebenzisa lawo manombolo ukuthi bazi ukuthi ubani lobani uvotele bani ngesikhathi sokuvota.
Inhlanganiso ehlolisisa ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Elections Support Network iZESNI iphakathi komkhankaso wokuhuga uZulu ukuyabhalisela ukuvota, njalo ihamba ibhoda labahlabeleli abalodumo kanye logatsha olubona ngezokhetho iZEC balisa uZulu. Kuviki edlulileyo ibiseGwanda, lo mhlabelelo lodumo uClement Magwaza leqembu leVictor Siyanqoba, njalo uZulu ebebhalisela ukuvota. Sihlanganele uNkosazana Mary Banda oleminyaka ekuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lanhlanu oyedluleke ukubhalisa ngoba ezalelwe kwele Malawi, kungenani lokuthi seke wavota kuleli phambilini.
Mina ti i-birth certificate anila, i-birth certificate yami iyalahleka kodwa kanti nila uyeMalawi, hamba njani? Mina isifiso ngilazo ukuthi mvote phezulu ukuthi ngilapha eZimbabwe, angikwazi. Lapha kufuneka uJehova angenele.
Umfundisi uZebhediya Gobodi we-United Apostolic Church eFrancis Town, yena olomama wesizalwane seleButswana, uyenelisile ukubhalisa kodwa uthi ufuna uhulumende wakuleli ezobavotisela kweleButswana.
So besicela ukuthi ungabakwanise kule namabhokisi abantu bavotela ngawo awusiyathi eZimbabwe.
UMnumzana Vincent Ndlela ngumgcini sihlalo weZESNI ezansi eMandebeleni uthi okunokwenza inani labantu ababhalisayo libe phansi yikuthi iningi kulesi sabelo liphetheya kwele South Africa laseBotswana. UNdlela uthi udubo olumqoka ngolwezithupha.
EBrunaburg ngasitshela bathi kababhalisanga ngenxa yokuthi kabalasithupha, so sasesithela irejistri sababuza ukuthi kuyenzakala yini ukuthi babuyele kuground ukuthi abantu babhalise kutsha, bathi bazawukhangelisisa babona ukuthi bakwenza njani.
Osaphethe isihlalo sikaChalimana weZEC ezansi eMandebeleni uMnumzana Rapson Nyoni uthi kusadingeka ukuthi uZulu kulesi sabelo afundiswe azwisise ngokuqakatheka kokuvota. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze Studio 7 eMajawandeni eGwanda.